Lokhu kwethulwe izolo ngumnumzana Julai Moyo, umphathintambo ohlangothi lolu, kusanda kwenziwa umhlangano wamalunga edayele cabinet eHarare. Umoyo uthe sebeqalisile ukufaka imali kubomakhalekhukhwini balabo abazanikwa imali le bebambisana leNet1. Kavezanga ukuba bakhethe njani abantu laba, njalo umuntu munye ngamunye olambayo uzanikwa malini.
The ministry is now transferring all the
ugatsha lukahulumende solulungisa inani labantu esesibakhethile ukuba bathole ukudla.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Jennifer Mswere, umphathintambo obona ngokwethula kwemibiko othe uhulumende ulokudla okokunika abalambayo emaphandleni lemadolobheni abafika phosa izigidi ezilithumi 9.2 million. Uthe kusiyafika ekupheleni kwenyanga edluleyo izinduna zonke zanikwa ukudla okuyisilinganiso samathani amahlanu 5 metric tons ezigabeni zabo. Phezu kwalokho, phansi kwehlandla lesibili sokunika uZulu ukudla, umswere uthi uhulumende usenike abalambayo isilinganiso samathani afika phose inkulungwane eziyisikhombisa 69,000 metric tons.
Cabinet received the report on the food deficit mitigation strategy.
Uhulumende uthole umbiko ngokuswelakala kokudla elizweni kanye nenani labantu asebethole ukudla.
Umphathintambo ohlangothi olubona ngokukhishwa kwembiko umnumzana Jennifer Mswere uthe uhulumende usezaqala ukupha abalambayo imali yokuthenga ukudla emadolobheni esithi lokhu kuzakwenziwa kungelani lamabandla ezombusazwe. Abalambayo abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathe kuyabongeka okwenziwa nguhulumende, kube labanye abathi kabakutholi ukudla lokhu. Umnumzana Robert Sinyoro uthi umangoye silala eziko, ngakho-ke bafisa ukuncedwa nguhulumende.
My government ingabuya with those initiatives. Amayouth amaningi are going to enjoy the initiative.
Kodwa umnumzana Darlington Matakura ohlala eMasingo uthi kabakakutholi ukudla okuholiswa nguhulumende.
Masikhulu simo ward 17.
Thina kuward 17 siswela ukudla egoromonzi osekuthiye abantu bethwele nzima.
Ingcitshi kwezomnotho okunhlanganiso ye-Economic Forum of Zimbabwe, umnumzana Mlungisi Sibindi uthi kumele abantu bengabandlululwa ngamabandla abawasekelayo ngesikhathi benikwa ukudla kukahulumende. LeZimbabwe lidinga amabhiliyoni edlula amathathu amadola eMelika 3.3 billion eyokuthengela uZulu ukudla lonyaka ngesikhathi sesimo esisabekayo. Kusenjalo, uhulumende uthi kukhangelelwe ukuthi lonyaka iZulu lizakuna ngcono kulanyaka enye, ngakho-ke abalimi kumele belungiselele ukulima. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnqodolozindlovu.